abantu kumele ukuthi ufunde ukuthi comply nemithetho yakhona. It's unfortunate ukuthi kwesinye isikhathi siyayisabela izinto khashana singakwazi ukuthi izinto ziyenzakale njalo ziphoswe. So sikhuluma nje encouraging ama-promoters ukuthi athelethise their business. Lokhu kubalulekisa ukuthi nakuthi balamasenda lezinye izinto zikahulumende labo bazoyi-participate in-sufficiency and also that to contribute to what they make as profit to kuhulumende. Nabengayenzanga i-profit sokusithi ukuthi yabafatalile. Nxa sikhuluma nge-domestic tax wonke umuntu uyabhadala from the profit eyenzileyo. But nxa sikhuluma ngokuthi si-importa impahla njengalezi ezivela kwamanye amazwe, lezi kumele ukuthi ibhadale i-customs duty kuzo. Lakho futhi kuyancedisa ngoba nxa usirejistile kulalokho esingama-tarrif, kukhona okunye esithi ngama-exemption nxa usirejistile. Ukuthi uzabona ukuthi ama-organization anjengabo-CZI nabo-ZNCC uma members abo, kwesinye isikhathi uyodiscover ukuthi i-duty ayibhadalayo kwezinye izinto incane. Izinto bayathola ama-tax benefits ngenxa yokuthi barejistile vele lezimra ukuthi bafike ku-system. But nxa ungazange urejista i-informal trader sokusithi ukuthi khonkhona sebeku-charge-a i-flat engacharge umuntu oya kwi-business le muntu ozilethela iy'mpahla zakhezo ukuthi esingathi i-home consumption. I-domestic tax ibhadala kwi-profit le oyitholileyo. So kwezinye indlela kule mide yokuthi kugcine i-proper record ukuthi urecord izinto zakho ama-expenses nxa ugadala i-rent ubhadala irent emali engayo. Imali ngisebenzile ukugada, le ngisebenzile ukudla, le ngisebenzile ukubhadala isebenzise kanti kube rekhodi ukuthi nxa usebenzisa i-profit nje usukhuphe zonke izinto lezi ukuthi ngama-expenses usubhadala i-tax form ye-profit. So akutho ukuqukuma nxa usawusebenzanga kumele ubhadale umthetho.
Nxa lapho libamela uhulumende likhweza izikhalazo zabo kuyalungiseka yini?
Ye, siyalungisa sibili ngoba kukhona okunye futhi ukuthi wonke ama-taxes alethiweyo especially kwi-budget le edlulileyo amanye ayona ukuhlezarebhute esenisikhathi lesisima kuleke sisima kuleke sikuleke sizame ukuthi sikhiphonsayo sizame ukuhambisa iy'khalazo zayo. Like umuntu oyi-informal trader asozakwanisa ukuthenga esitonkona njengoba bayenzisa i-fiscalization kwaphela. Imitshina esebenza ku-fiscalization awusozuthi okay ngelaphana kumbe ukuthi uyenemilelaphana ukusithi nevenda kumbe le-informal trader efuna ukuthi layo yenza ibhizinisi efana nayo uwafake under one bracket. Lokhu kuyabe kungekho okay. So wafeli ngikhonkona one of the requests which i-friend yazo ukuthi hhayi sicele ukuthi kubaninge i-tax rebate. Kwezinye indlela sizame ku-tax holidays yokuthi hayi encourage them and give them ama-incentives ukuthi kube nesizathu sokuthi abantu labo bakwanise ukuthi barejiste uhulumende ngoba uyakukhombisa phela ungakhombisa inkazana yekhaya ngezinto zonke okumele ukuthi khona i-time ngayo akhona ukuthi kuthatha ihlobo igama
labo abatshayela imijova-ke
yebaphansi kwama-informal traders but nokho kushela ulwazi like umuntu olemota yakhe efide yona le i-emergency yona liyamakhombe abaningi babhadala i-preventive tax le-disadvantage eyi-one kumele ukuthi khonkona wenza imoto ifile kumbe uyenzile i-profit kumbe awenzanga i-profit leyana i-assumption kumele uyibhadale but ungarejista lokho engikushileyo lokhu sokusutha ukuthi imoto ingafa kumbe ungathi khonkona ube lama-challenges okuthi imoto injike ifile kumbe uthenga amathaya kumbe uyenzeli kuyasapreta ezetensis ukusibhadala i-tax e-profithini emalini oyenzileyo abaningi ngokushela ulwazi bahamba bayirejista ngenxakuthi abarejistanga fulechage leyi dangerous ngoba wenza ukusebenza wenza ukwenza i-profit yobe ngangani i-profit leyo uyayibhadala injani.
Kuyini abangakwenza ukuthi bengabi lokho bebotshwa mahlayana?
Sinisiso kwethu ukuthi yonkela kabasondele eduze ngananzelela ukuthi umongameli kwenze kwaba lula ukuthi kasesakwethu ziscomi which I'm also part of the team member yona leyi advisory board and SMEs nokuthi izikhalazo zabo nxa beziletha bayaziletha sizihambise sowuminisa wekubona ikamswango sesizihambisa siyebona lo president siwa-represent abahlangana nazo ezabafikibizwa ngamapholisa sathi imali emgomgotheni vela labo ezabafikibizwa ikhansili kumele ukuthi sibamlele sekhalanyimkani sibone ukuthi izikhalazo zabo zingashoveka njani. So uya-encourage nje mexico kona ngapapolisewa oke ama-organization zabo kwesinye isikhathi bayakhohlwa ukuthi bona ba-under ama-s m s kube amabhizinisi amancane selikhelezibona ngani bona ba-under i-ministry of transport leyana kuphela yi-operating ministry yabo kodwa bona ba-under ministry of s m s ngoba ezinye eziqhatha abantu between 1 and 75 kusho ukuthi ukuminisi kamama uMonica Mswanga ngezinye izinto. So kumele ukuthi khonkona ube funa i-representative yikho kumele yikho lapho sikumele ukuthi sithathe izikhalazo zami sizihambise kumongameli sizihambise njalo kuminisa sizihambise ezile kukhansili ngoba you-also play a role yokuthi you-also advise us to local authorities. So kwezinye izindlela nxa kuyukuthi amakhemisi abaavula amveke sendi kobulawayo amveke sendi mathekeleni north mathekeleni south ngiyokhuluma lama-local councils lawo ukuthi hayi madodzi umthulo lo wethu lo ufake bakhindaba unzima awu 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 aw